Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthandono kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izwi lukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-24 Zibandlela 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amapholisa athi akusilo qiniso okukhulunywa ligqwetha umnumzana Kutsai Gadzere owephuka ingalo ngesikhathi ezama ukumela amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change abotshwa eBuliriro eHarare mhlazi ku-14.
Uhlupho eZimbabwe yukuthi asikabi lamapholisa awelizwe. Amapholisa ethu adirectwa libandla elezana.
Omunye owesifazane obesetheswa icala lokuthengisa izidakamizwa elokitshini lentumbane uyalandula icala aletheswayo.
Amapholisa entumbane lezakhamuzi lamatitsha labantwana besikolo bentumbane high school lamanye ama-colleges akhona apha entumbane bahlale phansi bananzelela indaba yama-drugs, drug abuse.
Ukudaba luphathelane lezokhetho lamhlanje sihlaziya umumo owezombusazwe silomnumzana Greta Vodloza Sibanda.
Kodwa ngiyakhuthazwa njalo abantu ukuthi abantu mabe bayayekela kudlakela, abe abantu bahamba bayavota kuhle, bavotele lokhu abakufunayo, bengazange balwisane.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amapholisa athi akusilo qiniso ukukhulunywa ligqwetha elilwela ilungelo likaZulu umnumzana Kutsai Gadzere othi watshaywa kakhulu yiwo wephuka isandla sokudla ngesikhathi ezama ukumela amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change abotshwa eBuliriro eHarare mhlazi ku-14 kuyonale inyanga esetheswa icala lokufuna ukubangela udlakela. Embikweni owethulwe izolo, isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi uthi uKadzere wazama ukuwavimba lapho ehambisa ababotshiweyo esitokisini seBuliriro wasebotshwa ngoba ephazamisa umsebenzi wabo. Ubika weqa emoteni yamapholisa ezama ukubaleka wasephuka ingalo. Okuningi ngombiko wamapholisa lokwenzakala kubotshwa abe-CCC eBuliriro asikuzweni kusithandekile Mhlanga weStudio 7.
Umnumzana Nyathi uthi isiphathamandla se-CCC umnumzana Costa Machingauta waqoqa umhlangano ngokungekho emthethweni eButiriro elamalunga ebandla lakhe afika amakhulu amahlanu i-500 begqoke impahla ezilempawu zaleli bandla. Uthi abasekeli laba bavimba umgwaqo weMvumba Crescent, Dehwe Road, Makoto Road leButiriro OK Rank okwenqabela ababefuna ukwedlula ukuthi benze njalo. Wengeze wathi amapholisa azama ukutshela umnumzana Machingauta ukuthi achithele umbuthano, kodwa amalunga aleli bandla aqalisa ukwethuka amapholisa ebahaya. Wathi abatsha be-CCC babulala izivalo zeinye indlu benqaba ukubotshwa njalo bajontsha umakhalekhukhwini. Kwabotshwa abangamachumi amabili lane ngalelo langa, kodwa umnumzana Machingauta ubikwa wabaleka waze wazinikela emapholiseni mhlaka-18. Umnumzana Nyathi uqhubeke wathi amapholisa aphinda abopha umnumzana Kadzere ngemva kokweqa kwakhe emoteni amusa esitokisini seButiriro, njalo bathi befika wenqaba ukuwamangalela ngoba evuma ukuthi ngempela ayisiwo awamlimazayo. Wasekhululwa ukuthi ayekwelatshwa. Uqhubeke wathi umnumzana Kadzere waphenduka esitokisini mhlaka-15 kuyonale inyanga asethatha umbiko we-warned and cautioned statement ngesiNgisi kucala ayeletheswa. Kodwa dukuduku waphenduka mhlazi ku-17 esetshintshe ingqondo esesithi watshaywa njalo wantshontshelwa okuludaba olusadingisiswa ngamapholisa. Umnumzana Nyathi ugqibe wathi amapholisa asebenza kuhle lomphakathi njalo akulunganga ukuwaqambela amanga njengalokho okwenziwe ngumnumzana Khatsere. Ukuhlaziya loludaba sixoxe lomnumzana Mbuso Fuzwayo olwela ilungelo loluntu engumqondisi wenhlanganiso ye-Ibhethu likaZulu oyake abotshwe ngamapholisa.
Uhlupho eZimbabwe yukuthi asikabi lamapholisa awelizwe. Amapholisa ethu adirectwa libandla elezana. So ukuthi ngithi amapholisa akutshoyo kuyikho, ngiyabe ngingumuntu ongakazwisisi ilizwe leli leZimbabwe. Kunzima ukuthi sithembe amapholisa ngoba amapholisa anikwa i-political direction libandla lezano PF. Abakhumbulayo ukuthi lo ophethe ilizwe uyemasoni wathi ukuthi wa the police, wa the army, wa everything. And wonke umuntu uma uhlezi ulandela izimo uyabukwazi ukuthi kunzima la amapholisa kufuze siwakhulekele siwazwele ngoba ngabantu abahlukuluzwayo, ngabantu abasebunzimeni ngoba konke abakwenzayo ayisikho abakufisayo, especially kathesi sisiya ekhethweni. Kunzima ukuthi ngithi i-CC iqinisile kumbe niqamba amanga izano lama state institutions osokunzima ukukwehlukanisa kusebenza ndawonye to infiltrate i-opposition. Mina yonke into ngiyayazi ukuthi iZimbabwe i-operator njani, izano i-operator njani, amapholisa ayeZimbabwe kufuze ukuthi ari-orientwe ebe ngamapholisa elizwe hayi amapholisa eparty. So konke lokho ngabe kuthiwo ngesisi kathi vele yona izano njengoba ihlala isenza imihlangano daily kuma marketplaces everywhere ba-applya yini.
Igqwetha elalimela umnumzana Khatsere unkosikazi Nontokozo Dube Tachiwona usanda ukutshela iStudio 7 ukuthi bazamangalela amapholisa ngalolu daba. Kodwa igqwetha eselimela umnumzana Khatsere okwamanje unkosazana Thinomutha Shoko wenqabile ukukhuluma ngalolu daba lalomsakazo esithi abakazilungiseleli ukukhuluma ngombiko wamapholisa. Ngimele iStudio 7 ngikhona pha eWashington DC ngingusithandekile Mhlanga.
Omunye wesifazane obesetheswa icala lokuthengisa izidakamizwa elokitshini leNtumbane uyalandula icala aletheswayo. Ilokitshi leNtumbane selidume kakhulu ngezidakamizwa ezibhenywa lokunathwa ngabasakhulayo. Izakhamizi zaleli lokitshi zithi seziphatheka enhlelweni zokulwisana labathengisa izidakamizwa ukuze kube ngcono. Izolo abahlali belokitshi leli bamanyene labantwana besikolo kanye lamapholisa betshengisela ngokufola besola ukwanda kwezidakamizwa esezigcwele kulendawo abathi sezilimaze abasakhulayo abanengi. Bathi njalo lokhu sokubangele abanye babo ukuthi bavalelwe esibhedlela sengqondo esengutsheni. Omunye wabetheswa icala lokuthengisa lezi zidakamizwa ngoyazakala ngelokuthi Mahadebe. U-Ezra Chisas Banda we-Studio 7 uxoxe laye ukuze sizwe ukuthi amapholisa atholeni emzini wakhe.
Bathi ngababingelela sibili ukuthi bathi ngamapholisa ngathi yebo, ngathi hayi sixoxela ustage. Ngathi alright, bathi bale-orange of stage, bangikhwela i-orange of stage ngayisayina ngabhala le-date ngabhala lesikhathi. Bathi alright mama sangena lezinja, bangena lenja ngiyasetsha ayitholanga lutho. Bathi alright nje sesisethini imarom zonke alright nakusingena thina kani ngezandla. Ngathi hayi likhululekile, bangena ezindlini basetsha basetsha ngihamba lo mntanami nawuthi bengiyasikhulela ngangaqama ukubhekhona lenyanga sokuhlonga. Bangena le mntanami ezindlini zonke basetsha basetsha bathola utshwala ama-8 p.m. Nange ipokristu ekhaya indaba zilungane bengadela khona
bathola utshwala amadrugs
abatholanga
manje abatholanga njengoba batholanga lokhu
abatholanga lokhu. Bangena endlini yabafana bathi bengena endlini yabafana kanje ade nihlezi nesithi ngoma umntana wathi amaphosta engene ngapha endlini yabafana ngathi kathi injaka ongangenanga labo But I'm all right, Mama. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. But I'm going to go to the house. 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 As it was, Charlie. You know, that's not a phone in the line. See you now. I'm going to tell you how to do it. I'm going to tell you how to do it. I'm going to tell you how to do it. I'm going to tell you how to do it. I'm going to tell you how to do it. I'm going to tell you how to do it. I'm going to tell you
Leso ke isakhamuzi selokitshi leNtumbane esazakala ngokuthi nguMahadebe. UEzra uphinde waxoxa lesikhulumeli samapholisa uInspector Bednikho Ncube ukuze sizwe uhlelo abalwenze labazali kunye labantwana besikolo esokuzama ukuqeda udubo lwezidakamizwa kuleli lokitshi.
Amapholisa eNtumbane lezakhamuzi lamatitsha labantwana besikolo beNtumbane High School yamanye amacolleges akhona apha eNtumbane bahlale phansi bananzelela indaba yama-drugs, drug abuse. Obekulo mbiko ukuthi kulabantwana abangu-17 abadidenwayo nge-drug, which was not true anywhere. But sesithethe isikhathi lesi sabhoda iNtumbane yonke siyenza ama-campaigns sitshela abantu silama-stakeholders ukuthi abantu abathane lezidakamizwa, bathane labonjengu, bathane le manje sisebenza lezakhamuzi zonke. Abantwana besikolo nje wanibona bengemva kwami lapha lezakhamuzi zonke. Kulandela ukuthi amapolisa last week ayenze i-raid abopha uLydia Mthimkhulu esidiscover ukuthi uLydia lo cathela amacala akhe. She has been remanded in custody ngendaba zoku-abuse ama-drugs ethengisela abantwana besikolo, ethengisela abantu lapho. Kodwa namhlanje into esiyinanzelelayo yikuthi kungafanani lokuthi iNtumbane inama-drugs amaningi. Into esiyinanzelayo ukuthi abantu beNtumbane community isisukumile ukuthi yonke ihlangana lamapolisa ilwa lama-drug abantu ama-drug abusers, abantu abathengisa ama-drugs. I-community yeNtumbane isibonile ukuthi i-awareness, they are now fully aware of ama-problems ama-drug.
Leso-ke isikhulumeli samapholisa koBulawayo u-Inspector Bednikho Ncube obekhuluma ecingweni lo Ezra Jesus Banda we-Studio 7.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkulu.
Asambeni madoda
siyovota.
Kudaba oluphathelane lezokhetho, namuhla umgcini sihlalo wekhomishini ebona ngezokhetho eZEC uNkosikazi Priscilla Jigumba uthi nxa umongameli Emmerson Mnangagwa engethula ilanga lokhetho akulalutho ngaphandle kokuzamazama komhlaba okungalumisa. UJigumba uthi nxa kungaba lezikhalazo ezokhetho ilanga selibekiwe kuyabe sokuyikulinda ukhetho impumela yalo ukuthi iphikiswe, hathi ukuthi kumiswe ukhetho. Ngesizwe amazwi kaJigumba.
The first thing to take note of is once the president has proclaimed the election date, there is nothing short of an earthquake which can stop the election. So whether candidates scrutinize the voters' roll, whether they see any anomalies in it, whatever the anomalies are, whatever legal recourse that they have will not stop the election. I want that to be very clear, and that's the rule. Nothing stops an election. If there are any anomalies in that voter's roll, what is at candidates can avail themselves to any anomalies to possibly challenge the outcome of the election. But whatever legal recourse is at hand cannot stop the election. And I think the Chief Justice was quite clear in his interpretation of the rule. Nothing stops an election after the proclamation of the election date. What candidates can do for whatever reason and whatever their opinions and views are is actually use anything that they come up with to challenge the outcome of the election.
lawo ke ngamazwi kamgcinisihlalo wekhomishini ebona ngezokhetho ezek unkosikazi Priscilla Jigumba. Ukhetho njengoba soluseduzane nxa umongameli Mnangagwa engasayina ugwalo lokwaba izigaba zokuvotela idelimitation kutsho ukuthi kuyaba sekule nyanga nje ezilutshwana ukuthi ukhetho lwenziwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ocubungula izombusazwe umnumzana Greta Vodloza Sibanda.
Ya, ngibona ukhetho lolu olwalonyaka lwa 2023 ngibona luzakuba nzima kakhulu, njalo ngibona luzakuba nokhetho oluzakuba lodlalela kakhulu ngoba abantu abaningi bazothile kukatiyeka labo abakuphawa nabo bafisa ukuthi ngabe baphiwa ithuba, bafisa ukuthi ngabe lokhu abakwenzayo kuyabonakala. Kodwa-ke abantu abaningi balinganisele enyambile inhliziyo, ngalokho ngibona ukhetho luzakuba nzima kakhulu. Indaba yokuqibezela angifuni ukuthi ngikhulume ngayo kakhulu kanti ngoba indaba yokuqibezela iyahlupha kakhulu, njalo futhi nje futhi iyanengisa inhliziyo zabantu bangayivota. So abantu abaphuma ngobuningi babo besiyavota bavotele lokhu abakufunayo. Kodwa-ke ngibona ukhetho sibili luzakuba lukhetho oluzakuba nzima. Kodwa ngiyakhuthaza njalo abantu ukuthi abantu ngabe bayayekela udlakela abantu bahamba bayavota kuhle, bavotele lokhu abakufunayo, bengakane balwisana. Ukulwisana into embi kakhulu, into ekumele ukuthi igxekwe ngamabandla wonke. Engibona ukuthi emabandleni kukhanya ngani kuyasilela lokho, ngoba kumele ukuthi kugxekwe kakhulu ukuthi abantu bangabi njalo. Abantu bakithi bebe umkulwa bodwa bona behlala ndawonye.
Bona amabandla ezombusazwe ubona elayo yini umdladla njengalokho esiyasikubone nxa sokusele inyanga eziyisithupha ukuthi kwenziwe ukhetho?
Phansi lapha akukho umdladla okhona ngaphandle kokuthi nje kuphela abantu beZimbabwe bavele bahlezi besilwa ama-elections eqeda khonapho bona baqala ukulwa, baqala ukukhulumisana ngezinto zokhetho. Kodwa kathesi nxathi siyakhangela i-opposition yakithi, ngibonani i-opposition yakithi iyiviki kakhulu. I-opposition yakithi ayikho, ayinawo umdladlalwana owenzakalayo xa sokusele inyanga njengobani usitsho. Ayakukho nje okutshengisayo ukuthi kungaba lokhetho, kumbe bamelele khona ukuthi khona kuze kubela ama-announcements ama-dates ukuze baqale ukuthi basebenze njalo babonakale nakumphakathi. Kodwa ngibona nje kathesi ukuthi hayi, we have a weak opposition in the country. Ayikho i-opposition eqinileyo, ayikho i-opposition engamelana nezanu-PF, ngoba ngibonakale uhulumente okhona le party ebusayo kukhanya ngani bona yibo abaqinileyo, laba ababaphikisayo abaqinanga, ngoba kabanazo inhlelo kanye kanye eziyizona ezingahuga abantu. Abalazi, kabenze lutho. Mani ngathi ngikhulume kabalalokhu abalenzayo. Ingozi-ke leyo engiyibonayo ku-opposition yakithi, ngoba nxa uzangena embusweni kumele uqale phela phansi. Isintu sakithi sithi umthwentwe uhlaba usamila. Pho ngalokho nxa ungasayenzakalanga lokho, munani uzakuba lenkinga kakhulu.
Alo-ke ngumnumzana Greta Vodloza Sibanda ocubungula ezombusazwe. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-News Daily lodaba lokuthi kulabantwana besikolo lamatitshala abafika phose 180 ababanjwe umkhuhlane we-COVID-19 esigabeni seMashonaland East. Izolo, izikolo ezihlaselweyo zibalisa eseMurewa High Nowe Mission leWurungwe Primary. Iziphathamandla zogatsha lwezempilakahle zitshelele liphephandaba ukuthi ababanjwe lomkhuhlane bavalelwe phandle komphakathi ukuze bengathelelani labanye. iphephandaba lobulembu beinternet elezimlife.com lilo daba lokuthi amapholisa athi abantu ababhubhe kungozi zomgwaqo kusukela mhlazi ku-15 ngompalakazi nyakenye kwaze kwafika u-15 zibandlela kuwona lo umnyaka bafika phose ikhulu lengxenye 148. Amapholisa athi leli nani liphezulu nxa kuqathaniswa lelanyaka yesikhathi sinye lapho okwabhubha khona abantu abalikhulu lamachumi adlula amathathu 138. Okwamanje sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Majoni Studio Service siyawazi ukuthi wena emasonweni lambo zethu bamnanga into ayijeke kuPriscilla Jikomba wezeki uzawenza njalo umuntu wezeki ngoba uPriscilla Jikomba yi-girlfriend kamnanga kubazali umntwana bonke yikho ma-elections lana umelaba lapha athenga khona uJikomba wamnika konke akufunayo ngoba ngubaba umntana le-delimitation report leyo uzenza njengofuna kunika kwi-boyfriend yakhe ngoba mbona into yahome i-delimitation delimitation report yayizoqala le yi-right but ezanibesi kukala foul wathiwathi asungeni ke
salubonani salubonani Studio 7 linjani bandla linjani abantu bakithi ezibuhlungu ngabantu bakithi abaxotshwa ezibhedlela e-South Africa uNkulunkulu angenile aswele usizi njalo e-South Africa aluba ayikhohlwa lapha evela khona ngokubona kwami i-South Africa sikhohliwe lapha evela khona ukuthi ilizwe ilithole uzibuse kungasikho kudala nje ingakatholi uzibuse yayiphila eZambia iphila eZimbabwe iphila eMozambique beyiziphepheli bengakatholi uzibuse emva kwesikhathi esincane kangaka bethole uzibuse sebekhohliwe lapha abavela khona sebeyibo abaxotsha amaZimbabweans esibhedlela betshisa abanye besenzayo so ngisithi mina aluba kwenzeka uNkulunkulu angenele maZimbabwe kulunge one day abantu bakithi bekhulule kulobu bunzima ngithi uNkulunkulu kangenele kulolu daba lokuhlukunyezwa kwabantu bexosha esibhedlela so Studio 7 iyabonga ukuthi lami ngeke lifunde eyami ngelinye ilanga ngiyathemba lizayifunda eyami ngiyilalele lami ekuseni ngikwanisa ukuzwa imibono enzama ukuyifaka uNkulunkulu angenele ngabantu beZimbabwe abaxotshwa ezibhedlela ngelusizi ngikhala ngabo abantu bakithi uNkulunkulu alibusisa angenele shuwa lingabe lihlupheki kakhulu
sanibonani Studio 7 injani iyaphila hayi nami iyaphila manayi bengilalele umsakazo wenana ngixoxa nalo weZimbabwe Communist Party banibani mkhwanani yabona indlela asuke phawula ngayo yena naye kubuye kwesinye isikhathi ma ngimlalele ungathi umuntu oagainest abantu baseZimbabwe ngoba ma ezothena uyo wafonelwa ngumetro omunye umjethi abantu ababathintekayo seyuveli abantu baseZimbabwe hayi ngicabanga ukuthi usuke ehambisana naye ngoba phela umuntu uma eganyile uyaboshwa ngithi umuntu uma ngabe enobufakazi uyaboshwa so yena angalaleli wonke umuntu oletha yonke into nje engcolile engcolisa abantu baseZimbabwe umuntu uma eganyile uyaboshwa yabo so into mina sengiyiphawula yena umele bapha abantu baseZimbabwe bathu communist kumele bapha abantu baseZimbabwe kuyafana nguye nomkhwanazi nobani nalo umbani ngobani lo munye lo umabhena lo ayikho into abayimele angazi bamele baphi sisi mina ngiyilana eSouth Africa sisi ngiyila eSouth Africa nginawe sisi na 1995 kalokuzwa manje iZimbabwe Communist Party ukuthi isebenzani mhlambe inabantu bayo abayisebenzayo ya kufanele kodwa yena amasukuthi avumelana nokuthi wonke ubuwo wenzwa ngabantu sokukhonja abantu baseZimbabwe ngoba especially abantu basemathebeleni akekho noyi-one umuntu obamelayo ngoba nomnangakwa naye waye blame abantu basemathebeleni angizange ngizwe blame amashona angizange ngizwe uyabona le izinto ezenzakalayo zenzakala ebantwini abangenacala zenzakala abantwini abangenacala abangenayo abangathinteki ndawo lobo bugebengu abathinteki nje ugebengu umuntu osuke efuna usizo uyabona ukuthi uhlukunyezwa ngamashona lenokuye futhi uzohlukunyezwa ngapha uyabona ukuthi kahlahla ndamandebele phephe kuthi gcina ithi sihlukumezana nayo ngoba le nto esikhulunywa ngumkhwanazo khombisa ukuthi umele amazimbabwe umele amazimbabwe nothi mathebeleleni umuntu ozahambisana naye lokuza izimbabwe communist party kusemuva kakhulu yabo
sanibonani basakaza bahle lonke kustudio 7 yalibingelela umsebenzi lo muhle mina ngithanda ukuthi ngixwayise kakhulu ngebandla le-3C abangatshoni bezihlupha vele ngokukhankasa serious kakhulu vele thina emaphandleni vele siyalithanda leli bandla kungathi lilokhu zeni irekhodi le ivulwe nje hathi alithanda ngaze bebahlukuluze betenqe abantumbe ngasozi bebelazi vese silazi kudala leli bandla le-3C siyalivotela kuphela kutshona bethuseli ukuthi bebhode lapha lalapha vele bangabi le ndaba lakho lokhu vele thina vele siyalivotela emaphandleni laba vele siyakwazi lanxa singayezingane singabezanu p f kwenzela ukuthi uphika singachawa kodwa vele ngaphakathi vethina siyakwazi izilekiku-3C asifuni ukuthi sizivele kakhulu kodwa vele siyakwazi ukuthi singabe-3C vele bangabi le ndaba lokukhankasa kakhulu ngoba bakhankasa izanu p f izabaqeda ibabulala thina kuphela siyakwazi ukuthi ibandla le-3C bayekele benjalo lapho thina sababona
njani tazomuve njani tazomuve into enzuza ubuhlungu labantu bakithi engihambi kahle kulaphana ebhoda manje kanti ebhoda especially ibhoda ebed bridge why laba abantu besithwale sezima ma singena kwithi instead ukuthi besamukele kahle singabantu banye why besihlukumeza besikhuthuza besithathela imali kanti kahle icala lethu yiliphi icala lethu ngisadinga nje into yakhona ukuthi why is it that ma singena thina lapha elozeni ebhoda basihlukumeza basikhuthuza basidileya basibheka kabi engathi ngumuntu omothile umuntu esize ekhaya bona kuyibo kumele besamukele into le futhi iyomthelela ukuthi kusebenza abantu abanjani kwaphana into le futhi iyomthelela kakhulu le uthi ngobani vele abasebenza khona abasihlukumeza kangaka uthi kambe kungabantu bakithethe sizokhuluma ngathi awukabi kodwa bafowethu lize lisenze kanje bathathela imali ma ungena imoto ubhadala imali eningi nama-roadblock uphuma nje egetini duze ungakazihamba amamitas amangaka une-roadblock kunamapoyisa akufuna imali ma uhamba lapho usuka lapho uyekale kubafuna imali badala lokwama-tollgate ongaqedali be-overcharge abantu into ekubona ibuhlungu mena kanti sabonelani thina ngoba ma singapha kumele besamukele ma sifika ngaleleka but bona basamukele ithethu bazihlukumeza ale nto le kumele ikhulunywe le ngoba one day sobavaolendi kwaphana ekuyena ibhoda lana ngokuhamba kwesikhathi angezivumele into ukuthi sihlale sihlukunyezwa abantwana ba
kustudio 7 salibonani sizacela lisikhuzele lo freedom mukethu lo engabosihlolela vele bengabosinikela into yabo labo gawulele iyadlulela iyaphambili sebesuka nje lokuncane nje sokuqhamuka ngamanga nje adinayo abakwazi ukuthi bayenzela phezu kwempilo zabantu engabomana babotshelweni laba abantu be-MRP ababotshwa besusa ezindaweni zabo yini into erongo khonapho elicala yena oyibona ezabe sitshela amacala phakathi komphakathi ongakabe sidelele sikhathele amanga abo futhi asozilima silamaplani lathi ekugcineni sizafika omunye uzatelele umana so simthathe lathi sike siye mthonisa jakho ngokwenza kuntu bayenzani yibo bodwa abakwazi ipolitics angasinyanyisi lapho
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318.
Yo, look, I've been around and I'm still here. I've been a thug and I'm still queen. From the death but I stay clean. And I know the hate that I stay lit. For 4 years, man, I lay low. Get some bunny, get a chance to blow. I got the lamans and bite and cash and jung on bobo. But look, but there's my king, but it's a pelling young. What in the mean about teasing for what? What in the mean about putting my toe? Shish, they give me solo. I don't know the pelling. I'll go put them, put them, go put them in and give them a cock. When was the leader, they took a cover, the pull a cock, a pull a cock, a swigging lingo, the pelling and bed. Not a song, I tell them, I'm bed. I'm so in bed. I'm not a pelling, I'm not a pelling, I'm not a when I see the Linda, double boss, the level is high, and when I listen, I'm a particular long bamba. Every time I'm speaking, I'm a lesson, and I've got the heart of the master, the passion, and brother, it's a cousin, and something that's pushing the rapping, it's a cousin, 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 it's a
cousin, it's a cousin, it's a cousin, it's a cousin, it's a cousin, it's a cousin, it's a cousin, it's a cousin, it's a cousin, it's a cousin, it's a cousin, it's a cousin, it's a cousin, it's a cousin, it's a cousin, it's a cousin, it's a cousin, it's a cousin, it's a cousin, it's a cousin, it's a cousin, it's a cousin, it's a cousin, it's a cousin, it's a cousin, it's a cousin, it's a cousin, it's a cousin, it's a cousin, it's a cousin, it's a cousin, it's a cousin, it's a cousin, it's a cousin, it's a cousin, it's a cousin, it's a cousin, it's a cousin, it's a cousin, it's a cousin, it's a cousin, it's a cousin, it's a cousin, it's a cousin, it's a cousin, it's a cousin, it's a cousin, it's a cousin, it's a cousin, it's a cousin, it's a cousin, it's a cousin, it's a cousin, it's a cousin, it's a cousin, it's a cousin, it's a cousin, it's a cousin, it's a cousin singahlangana nje kusasa sikhathi sinye kumbe ngo half past 7 ntambama abangenelisa ngokuzwa indaba zethu lilakho ukuya ebulenjini ku www.voaindebele.com olivalelisayo igama lami ngu Chris Gande ngisithi njalo asidibaneni kusasa sikhathi sinye.